Sibona ngani lokhu uJenisa Mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina be-MDC Alliance City kaguqulwe i-system yonke ye-ZEC kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. One. Okwesibili, in-announcement, the tallying of results, zonke ezama-MPs, ama-senators, ama-councillors, ama-president, azithalwe, azivalwe, zipublicize kuma-wards. Ngoba okwamanje i-tallying noma ukukhuluma ngama-vote ka-president, kakhulunywa ngawo awadeclarewa kuwodi kawadeclarewa ku-constituents ayaphongukuthwalwa nje ehanjiswe ku-headquarters yikho abafika ba-ede khona ngale ba-announce. Sifuna ukuthi kuqulwe khonoko ukuthi ama-elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe a-announce kuwodi aka-president lawo kuze kuyefika ku-district kuyefika ku-province kuze kuyefika ku-national. Hayi khona ukuthi ama vote ka presidential candidates aphongumumathwa nje engatshelwa abantu ucine sekuannouncewa ku-national headquarters eHarare kunoko 2. Okwesithathu, sifuna kube litransfer amapholisa lawana okuthiwa ngama-constabularies amapholisa wezigaba ongqoza bengasebenzi kuma-elections ngoba ngabantu bephathi basebenzisa bona uma sebesenzwa ama-election sebagqokise i-inform ezintsha akhanye sokungani ngamapholisa bawasuse enkayi bayesebenzela elupane abelupane babahambise e-Midlands. Yikho bona banabantu yibo abathusela abantu sifuna bebengabi khona. Njalo sifuna i-media reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku-ZBC njengalokho kwenziwa kuzalo.
Manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho e-ZEC lithini ngayo?
Sifuna i-ZEC ingatshengisi inketabetshabi lokuthi wena uvela ngaphi, ababe ngabantu abazimele mpo independent, hayi khona ukufunzwa izani ukuthi enzani lalokho. Sifuna ama-political parties wonke alinganiswe emthethweni, ngitsho laku-media, ngitsho laku-ZBC. Ngalokho-ke sibona ngani umnankagwa lezanu PF yakhe abafuni ama-elections angcwaba ngoba sebejayele ukutshontsha. Okwakhathesi into engani yabathusa ngabantu abalandela i-MDC Alliance kababuthamise ema-reserva emakhaya ukuthi baphuma bemlandele njani. Yikho ke sebeqalisile ukwethuka amahlaba ezulu. Sizwa sokubona ngasibona kubuhlungu kusipha abantu umfutho. Yikho sesiza abantu abaningi bathi bazarejista ngitsho labazukulu babo abemakhaya kwenzela ukuthi noma sebesithi bayariga behlulele.